Umfana lo uzasungulwa ngomdlalo wesibaya sikagroup A yophakathi kweKatale eCodewo enkundleni ye-Elbeid. Lo yiwo wodwa umdlalo okhona kusasa. Ngomvulo kule midlalo emithathu, iqembu leSenegal lizadibana leNetherlands kumdlalo wesibili okwagroup A. Ngosuku lunye kuzancikelana njalo amaqembu akusibaya sikagroup B abalisayo le-England, lona elizabhuqana le-Iran, ukuthi ele-United States of America liqoqozane le-Wales. Izwekazi le-Africa limelwa ngamaqembu amahlanu ku-World Cup abalisayo leSenegal, Cameroon, Ghana, Morocco kanye leTunisia. Abalandeli benguqu eZimbabwe bathi bazadanela kula amaqembu njengoba iqembu lama-Warriors lingekho ku-World Cup le. Kodwa abanye bathi basekela amazwe aphetheya alabadlali abenza izimanga afana leBrazil, France, Germany lamanye. Abasekela amaqembu atshiyeneyo bathi badane kakhulu ngoba abanye abadlali abazintshantshu abafana lomgadli weSenegal odlalela iqembu lakweleGermany eleBayern Munich, uSadio Mane kanye loChristopher Nkunku bengasoze bebekhona kulimidlalo ngoba belimele. Umlandeli wenguqu Emmanuel Sbanda uthi udane kakhulu ngokulimala kwababili laba.
Mazo ulimela unkukhu i-downgrading of i-career because i-World Cup ibiyaka 1 in 4 years and ofutsha ama-players abeyikhangelele. And as isikhuluma ngo-Sadio Mane, obviously like kulamanye ama-players umele step up ku-Senegal, maybe sesikhuluma ngo-Ismaël Assar, but then still abakho kuleyani quality.
Udlalela iqembu elikusigaba seBulawayo Province Division 2 eleToronto, uPrince Mbofu laye uthi ubekhangelele ukuba uNkunku uzakwenza izimanga kumncintiswano walo nyaka ngemva kokudlala kuhle kuqembu le-RB Leipzig eminyakeni edluleyo.
Amanye amaplayers njengaboGriezmann abakho kufomu ongayikhompare kaNkunku current. Then uMane obviously akwazi second best player in the world, so vele imisi yakhe ibig ama-headlines la ukuthi uMane kapho.
Omunye njalo umdlali wenguqu uBrandon Chuma yena uthi ukulimala kwabadlali abaka bekhangelelwe ngabaningi kuza kupha ithuba abanye abadlali ukuba bebonakale.
Eminyakeni edlulileyo sijayise ukubana kube lama-new players, ama-new names ebesivele singawazi before, but sibe sesisithi after i-World Cup kuzokuba namanye amabizo sibile siwarecognizayo esasesikhuluma ngawo.
Umlungisi Mpofu odlalela iqembu le-East Rovers yena uthi kulabanye abadlali abanjengomane okuzabele kuzikhanyele nje ukuba kabakho loba indawo yakhe isithethwe ngomunye umdlali.
Ngokubona kwami ku-World Cup ukushota kwaSadio Mane imise enkulu kakhulu.
Uyitayi Pablo Mpofu uthi yena umkhathazi kulimala kwabanye abadlali ngoba yena owakhe amthandayo uLionel Messi ekhona.
UMessi uyathatha kathesi kathesi vele uyenza amanga vele ufuna ukuziverify ukuthi ungubani ngoba i-last World Cup yakhe le.
Abanye abadlali abalodumo abangasoze bephatheke kwimidlalo ye-World Cup loba nje amazwe yabo ingxenye yalomncintiswano babalisa uPaul Pogba kanye loNgolo Kanté abeFrance, uDiogo Jota owasePortugal kanye loRhys James owaseNgilandi. Ngiyimbele e-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Nyanji.